sendaba ku VOA Ndebele.
Ngalivuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 4 kumfufu 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi akusilo qiniso ukuthi kule mali entsha ezethulwa ngenyanga ezayo, kodwa abazokwenzakalayo bathi kukhona ukuthaya amanzi.
Ngenzakala ukuthi amalungiselelo kakapheli, so bengenzi announcement amalungiselelo engakapheli kungaba ludubu.
Imizamo yokususa umongameli wele Melika umnumzana Donald Trump esihlalweni ngomthetho we-impeachment iqhubekela phambili.
Manje kwalo nyaka kunzima ukuthi kunzima kubula umuntu owathola isivuno lowayetholile khonokho okuncane vele sokwaphela.
Izakhamizi zenkayi ziyakhuluma ngodaba lokusilela kwemali lokunye okubakhathazayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende uthi uZulu kumele achaye indiva amazwi athulwe ngumcebisi wakhe umnumzana Eddie Cross awukuthi ibhanga elikhulu lelizwe leReserve Bank of Zimbabwe liza kwethula imali entsha ngenyanga ezayo. Umnumzana Cross olilunga lekomiti yabancebisi bakamongameli kundaba zenotho ubetshela umsakazo weZBC Izolo ukuthi iyeza imali entsha ngolwezi. Kodwa isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi umnumzana Cross ukhulume lokhu ezimele, ngakho uthi uZulu kamelanga akulalele. Lanxa kunjalo umnumzana Mangwana kazange awalandule amazwi kaCross. Umongameli Emmerson Mnangagwa laye useke watsho ukuthi uhulumende uzakwethula imali entsha umnyaka ungakapheli. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula izenotho umnumzana Masimba Kutshera wambuza ukuthi ulubona njani kahle kahle lolu daba.
Indaba le emali entsha iqale umnyaka lo oqala usakhumbula ubaba ukuthi enta i-BTS yena i-RBZTV print imali. So sesikuzwa futhi ukuthi kukhanya ngani kungaba le mali ebuyayo ngoNovemba. Kodwa ngokubona kwami indaba ekhona yokuthi u-Eddie Cross ukhulume engakazuzi clearance ukuvela e-Reserve Bank. Kodwa kungaba le qiniso sibili ukuthi kule mali abayihlelayo abafuna ukuthi ivuye lapha anytime soon.
Nxa kunjalo bakufihlelani pho?
Babe bengafuni ukuthi abantu labana izigilamkhuba lezigeleke eqe eziyenza ungalunganga zibe kwazi kulesikhathi ukuthi kungaba le mali ebuyayo. Umbe baya bengalungiselelanga ukuthi imali ibuye. So kungenzakala ukuthi amalungiselelo kakapheli, so bengenzi announcement amalungiselelo engakapheli kungaba ludubu.
Ukhona ukuletha imali entsha le kuzanceda uZulu weZimbabwe ngandlela bani? Luzaphela yini udubo lokusilela kwemali?
Nxa kuyikuthi asila production enzakalayo lapha elizweni, nxa kuyikuthi akula Zulu elizana elilomdumo lapha elizweni, nxa kuyikuthi i-politics zethu azilunganga lapha elizweni, angibona ukuthi imali entsha izaqeda udubo esilalo. Ngoba udubo esilalo yokuthi imali leyo izabuya iphume ebhenki yehluleka ukubuyela futhi ebhenki. Yilo udubo esilalo le mali ekhona khathesi. Ikhona imali eningi kodwa ukuthi iyahambela outside ama-banking channels. So udubo esilalo yokuthi singenza njani ukuthi imali ebuyayo kumbe imali ekhona ihambe isebenza ama-banking channels, hatho ukuthi siyayithola esikhwameni zabantu makhaya.
Ukuba lesisindo khona singabona yini isi siba lesisindo esithe xaxa nxa iqathaniswa le dola lemelika?
Angiboni ukuthintsha konokho ngoba isisindo esemali enjengeZimbabwe uhambelana le production kumbe lezinto esisithengiselayo phandle kwelizwe. Nxa kungatshintshanga lokho, nxa singela ma-products esiwathengisa phandle kwelizwe, akumelanga sikhangelele ukuthi imali yethu izaba lesisindo esikhulu kakhulu. Sizala sigukudeka ngoba akula production enzakalayo, so sitho ukuthi abantu bayabe thenga lokuthengisa imali athi izinto ezibambekayo.
Alo ke ngumnumzana Masimba Kutshera ocubungula ezenotho ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo Studio 7 esePretoria eSouth Africa. Iningi emaphandleni lithi impilo ilokhu isiba lukhuni ngamandla ngenxa yendlala, ukuswelakala kwemali yokusebenzisa, ukumiswa kohlelo lokuthenga impahla ezitolo kusetshenziswa amabele, kukanti labagugileyo abasatholi usizo lukahulumende. Ngakwelinye icele, intengo yokudla ezitolo iqhubeka iqonga mihla ngemihla, zona iziphala sezibethwa ngumoya ngoba isivuno salonyaka besivele siyingcosana. Ukuze sizwe okuningi lolu daba, usithandekile Mhlanga Studio 7 uxoxele uNkosazana Brenda Mpofu, isiphathamandla sebandla le-MDCT, owayengukhansila kaward 3 emlume khonale Henkayi.
Indleko zamabhasi kunzima sithi ngokubana kathesa ukusuka ewadini yani kuwadi 23 esitishini okuthiwa kusibuko Canaan yi-60 bond ukuya koBulawayo. Ukusuka ewadini yani usiye eNkayi center yi-30 bond. So kulobunzima obukhulu kakhulu, le mali yakhona njalo ayitholakali, kunzima kakhulu. Nxa ungayithola sigijimisele ukuthi kahle la uyedinga okuyi 10 kg, khona okuyi 10 kg i-50 bond. Ngiyangena namhlanje ezitolo, ngikhuluma nje ngisesente eNkayi, ngiyangena ezitolo eNkayi ama ecotech kabasathathi kwezinye isitolo. And la banibona labo abantu abangakuncedisa ukuthi wena umtransfer imali nakunika icash sesithi half half. So nxa wena uyabe ufuna i-60 sokumele ukuthi ufake u-120. Yibo bunzima sobukhona.
Qala kwakuthiwa umuntu engathenga aletho kunye kumbe umumbu abasethola impahla ezitolo, lokho elukhona yini lolo hlelo?
Kulonyaka kalukho uhlelo lwama-pros, anti babe sithi ngama-pros. Kulonyaka kakula uhlelo olunjalo, akula ngoba abantu vele bazilandela. Babengani batholile, babegijima besiyathenga ngamabele, begayisa ngamabele, lezikolo lapho kubhadalwa ngamabele, bekungcono lapho. Manje kwalonyaka kunzima ukuthi kunzima kula muntu owathola isivuno. Lo wayetholile khonokho kuncane vele sokwaphela. I-DMB abathengisa kulamalanga ukuthi bayathengisa. So manje thina abanye sikhatshana, amawadethu akhatshana, uyasuka uqonda ukuyalala khona kwenze ukuthi lawe uvuke uthenga. Manje ayisithi sonke silezinqola ngoba kukhatshana eNkayi. So kusithi-ke bengabuya bona la bezothengisa sebevela uthenga khonapho, sele sibhadalisa igogoko eli-160 bond, igogoko elilodwa. So then ukugayisa i-$5. Ngikhuluma nje kathesa ithukela i-40 bond, i-cooking oil 2 litre i-50 bond. Ngikhuluma nje akulanto ebambekayo sibili, kusho ukuthi indlala nje izasibulala nje. Ngikhuluma nje kathesa silezalukazi lezi ezizuza amabele ku-social welfare. Izalukazi zewadi engangiyikhokhela mina wadi 23, lokho ezigcine ukuthola amabele ngoJuni. Bayalamba kakhulu, akula madona ngenelayo ukuthi bazoncedisa njengalokhu kade kusenzakala kweminye iminyaka. Lokudula kwezimpahla, impuphu 10 kg sithenga 50 bond. So umuntu vele uyabe engelayo yena leyo mali ukuthi athenge.
Uthe abagogileyo abasatholi ukudla, kungani njalo babekuthola ngaphi?
Kade babancedisa i-social welfare. Okwakhathesi angisakwazi ukuthi kati ongabe sokubambile kuyini ngoba lokho begcine ukuthola ngoJuni.
Lo ngunkosazana Brenda Moyo, isiphathamandla sebandla. Ngiyaxolisa, nguBrenda Mpofu, isiphathamandla sebandla le-MDCT owayengukhansila kaward 23 emlume eNkayi, ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le eNkayi. Ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi kulezi zalwane zakwele Zambia ezimbili ezigalule zafa emfuleni uZambezi ezilithumi lambili azazakali ukuthi zingaphi yokugoqela ezeZimbabwe kulandela izulu lesiqhotho eline eBinga. Abantu laba bebesesikepeni esibikwa sitshaye idwala sabhewuka. Iphephandaba lebulembo lezimlive.com lithi umongameli Emmerson Mnangagwa usevumele otshekitsha ukuthi bangene eplazini likankosikazi Grace Mugabe eMazowe. Leli phephandaba lithi lokhu kubonakala njengokuphindisela ukwenziwa unkosikazi Grace Mugabe ngoba wala ukuthi umkakhe angcwatshwe eHeroes Cape eKha eHarare wayengcwatshwa ekhaya. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele wona ngeWhatsApp.
I've never seen ama failures anjengabo Mnangagwa lo Mthuli Ncube. Ah, these guys babehave ungani ngabafundanga. I don't know shoko ukuthi omunye kuthiwa ngu-professor of what. Uyehluleka. Uvele angikwazi ukuthi wenza yini i-finance, ngakwazi lutho. Ilizwe lapha abantu sebethwele nzima eZimbabwe bakithi. Kodwa-ke angiboni sifika kuJanuwari beloko bekhona laba bantu bazaphuma kuphela. Ngiyabonga.
Enjani mthakazi, ngokhawunda sibanda lapha eBotswana. Mina ngiyajabula kakhulu manje ngizwa kuthiwa umntakankomo besithi khona. Ufuna amathambo kayisa gejwa siwe ekhaya velikho esasikuchilo lathi lokho vele siyakusapota sibili, siyakusapota abantu babakusapote sibili, sifuna umdala gejwe alethwe ekhaya gejwe ngamakhosi awezanu vele ngawerhulumente ngoba le phakeji kankomo thina vele azange sayizwa ukuthi unkomo uthe iphumwani iphakeji enganani. Mugabe sizwile uthe lanxa etshayo ngekhu kodwa waba lenhlahla wanikwa 10 million iphakeji esizwile enye sakwazi yahamba ngundlu ngaphandle. So besifuna sibili umdala gejwe agejwe sibili asikokuzila kuzile njalo siyomhlolo kuyakwaniseka. Umuntu uyagejwa nxa engangcwatshwanga kuhle uyafela kwelinye ilizwe nanxa sungamathambo anjani uyagejwa vela asomhlolo. Umdala gejwe lathi siyamfuna ekhaya kabuye kithi labantu bakiwa lapho.
Livuke njani basakazi labalaleli uthokazi jikelele bakethi ntike mfaku wami umbono ufakazipha yakoroni benginombono engiwubona usungani usukhona lapha lakuwasapu phezulu lapha umbono wokubani singabantu besiNdebele xa siqinisile ukuthi sikhathele ngezenzweni zabantu laba sikhathele ngurhulumente lo wezano owasihlamulela ngo-1963 wasijeziswa wasifaka ubunzima obukhulu ukuze kufika lanamhlanje likhuluma kuntu walisa wonke esibhedlelaane kwenzima obufake ezano p f yikho umgabi onguye wabisa lobo bunzima qala usetshengisela ukuthi kaso-hero utshengisela ukuthi vele kasoqhawe ngempela vele wayengasoqhawe iko besifisa ukubani ngakuyangena engqondweni zabantwana bakankomo lalaba abathi baseli bephethe izaphu babonisane unkomo umafuyane bonke abantu besiNdebeleni basiphume eHeroes bagejwe baphume isale ize kumbe isale ilabantu bakhona ngale ngasesishoneni abantu besiNdebeleni baphume baye emagumeni abo omnikita omangena siyacela kubani sibili nqabe sizwa abantu abayizihlobo zabantu akuphakameni ke sitshengisele ukuthi siyangaphi sifunani sazondani kwini okwasihlukuluzayo abathwalwe kungangcono bayenkulumane lapho kulele khona amanyama qhawe ezipra khona siphumenini ebantwini labo ke sibatshengisele ukuthi abasenza khona kababe ngayezi izinyamazana babesenza abantu. Ngiyabonga sihlobo zami, ngicela ngathi sibili ungangena ezinhliziyweni zabaningi
lapha eJohannesburg isifiso sami ukuthi ngayo uhulumeni kaMnango wakho uyabambana lomnumzana Chamiso MDC ilizwe liqhubekele phambili. Kulokuthi abantu beqhakathekise ubukhulu babo lamabandla kumele beqhakathekise impilo yabantu. Ngaphandle kokuthi behlangane la mabandla amabili besebenze ndawonye, akulanto ezalunga eZimbabwe. iZANU-PF ayila solution, kodwa MDC solution ilayo.
Linjani mthwakazi omuhle? Hayi, thina siyaphila noma nje izinhliziyo zicabanga emuva ekhaya ngendlela esihlupheka ngakhona, shwa esiziqeda iminyaka leminyaka sisemazweni abanikazi nenhlupho esazinikezwa ngabasibusayo. Hayi, kunzima, impilo inzima shu.
Linjani Studio 7 labalaleli be-Studio 7? Hayi, mina igama ngukabadela kancube lapha seJobheki, but ngokuzalwa mzalwa elupani lapha, but ngakhele ebhinga lapha esibila u-4. Mina kusenhlizweni yami lapha ngakusho ukuthi iZANU PF thathe izinto zikamgabe wonke ezingaphandle kwelizwe, imali leyo ithathe ifake into yelokho nisayisho namanje. Ngabe bayithatha le mali le yonke ithengise lezindlu zonke, thathe konke nje bekuthengise benikeza abantu abahluphekayo eZimbabwe, because umgabe vele bezintshontshela imali for 37 years lezi elokhu ebusa ezithathela imali. So kungaba kuhle ukuthi ama-assets akhe angathathelwa wonke, angavusa i-economy then ukuba lokho belwisana bakhuphula izinto ukudla emashopu kuyakhuphuka, kutshula yonke into abo 300%. Ye, wathi abantu bangikhona imali bengayiholi, plus le mali yangikhona ingekho elizweni. Babengathatha yonke i-property yonke kamgabe bezofaka elizweni, i-economy izovuka. Then umnangagwa kayeke uhamba esiya emazweni erobha abantu ngesikhava sakhe lezi esithe Zimbabwe yonke into i-right. Akulanto e-right, ama-sanctions lana afakelwa bona. So why bengafuna ukuthi bevume ukuthi baba wrong? Because kubulala thina manje. Bona ibaba wrong abavume ukuthi ama-sanctions lana bona bezethule bona, bengafuna ukuthi ekhutshwe ama-American kumbe ama-British.
Siyabonga ngabalaleli bethu labo ke kade besipha imbono yabo okusezinhlizweni zabo, abasithumele zona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Imizamo yokususa uMongameli Donald Trump wele Melika esihlalweni kusetshenziswa umthetho we-impeachment iqhubekela phambili. Izolo wayengummeli wele Melika elizweni le-Ukraine umnumzana Kurt Volker uphe ubufakazi phambi kwedale le-The House lapho athe igqweta likamongameli Trump umnumzana Rudy Giuliani wayephiwe imbiko yamanga iziphathamandla zakwele-Ukraine ezacelwa nguTrump ukuthi zidinge okungangcolisa omunye wabafuna ukuncintisana laye kukhetho lomnyaka ozayo lokudinga umongameli umnumzana Joe Biden. UTrump ubikwa wamisa uncedo olwalumele luphiwe iUkraine andubana lidinge okungabhixa udaka uBiden. UVolker ngowakuqala ukupha ubufakazi kudaba lolu olukhangelelwe ukuba labafakazi abaningi abazabuzisiswa ngamakomiti edalele ephalamende. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Raphael Mthombeni, saqala ukumbuza ukuthi ulubona njani udaba lukaTrump.
Mbona ngathi kuloko ungathi kukhathezi ungathi kuyamgombolozela ukwedlula any other time, ngoba engibona ngathi sibili ngibona ngathi kubi sibili kulaphana engathi uvusana lo reporter lwana phambi kwabantu. Ambona ngathi hayi, kungathi kakumhambeli kuhle sibili, kungathi kufuna ukumthandela siyokwinto kwakhona.
Ye, siyabona ukubana iziphathamandla zikahulumende wakhe ezigoqela owayengummeli wele Melika khona le e-Ukraine obesipha ubufakazi, ubona ungani abantu abanje bengapha ubufakazi kuzangezelela yini kumbe kuzamgezisa izandla zakhe zisale sezimhlophe?
Kuza kuya ngokuthi bakhulumani bona bofakazi, kodwa ke mbona ngathi okwento konkona yena lo okuthiwa ngumpembe muntu lo whistleblower ngibona ngathi wakhuluma izinto eziningi laphana ezigoqelayo ukuthi lanxa kuyikuthi abakuboni laba abanye engxenye bazagcina bekubona ngibona ngathi kuyathandela zibilo kuyinto kwakhona yikuthi nje nongumuntu olenhlanhla yokuphuma kuthandelwe kodwa-ke khathe singamboni kuhle sibili
ye kodwa-ke siyabona ukubana yena uyala elokhu eqinisa ikhanda lalokhu nxa ekhuluma uyakhuluma ukuthi khonokhu engakukhulumayo ngiyakukhuluma akuphinde futhi azakhulume lokuthi ele China kalicubungule uBiden engabe thembeni kani
hayi angithi vele nxa ibhiza zelisifa liyaraha nambona ngathi kuraha kuphela kwendoda kodwa-ke nxa ngibona sibili hayi imichilo yakhona iyambopha sibili iyamthandela angingaze ngxenye kungalahleka bona ababambi imichilo kodwa-ke yona imichilo ingathi iyamthandela sibili umuntuoda yambona ukuphuma kwakhe la ngoba okwinto kwakhe kukhanya ngathi kudala nokuka kuzange kube yinto okuthiwa khathesi khathesi bengilalele nje khathesi lapho omunye ecazisa lapha ngoloya lo ujuliana ukuthi wasuka nini wahamba nini waya khonale waphenduka wabuya lapha kuze kuze fika khathesi yinto endala esuka khona lobo 2016-17
Lo-ke ngumnumzana Raphael Mthombe nisizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika obexoxa le-Studio 7 ecingweni esedolobheni le-Texas.
UDC ukhule ethanda ukuhlabela endaweni ezijeneyo njalo wayetshaya la marimba ethanda lokugida. Ucule imidumo eminingi ethiyeneyo waze wathi esesegoli wangena estudio lapha acindezele khona idlalade lakhe elitsha elilomdumo wehlengeni.
Iye, sanibonani sanibonani, igama lami ngu-DC, reggae artist kodwa elokuzalwa ngu-DC Sibanda. Mina ngiwasenkayi eMchabi, ngakhulela eMzilikazi, ngafunda njalo eMzilikazi High School. Indaba yokuhlabelela ngafakwa yila majito okuthiwa yi-KG Mafia. We had a hit track okwakuthiwa u-Asikwenzi. That kwaito track yaba famous kakhulu.
Abaculi abaningi beZimbabwe bakhala ngendleko zokucinezela imiculo yabo yokuthi itholakale ezitolo. UDC kunjenje elakhe idlalathe alikatholakali ezitolo kodwa laba bafuna umculo wakhe kuba kuhle ukuthi bathintane laye.
Hayi ingoma zona zikaphumi but umuntu ongifunayo ofuna ukuthi isixhumane angangithola ku Facebook DC Sibanda on Facebook DC Sibanda and then on Twitter it's @1DC and then ku Instagram nakhona it's @1DC ungithola lapho ongifunayo then inumber zam it's 078 573 9045 as if you are in South Africa. Thank you.
Dabuka omnyambambile khona le phansi enkayi ucula esemzansi Africa emshishi emsawawa egoli yiwo phela umdumo wakhe ahlakaza ngawo umdumo wamakhosi
ireki abantu bona bayamukela kahle nje just that nathi siyenza ukuthi i-appeal to the new generation and the old generation. Ama shows we do in South Africa nokufika eSouth Africa Good News Cafe ithole sendaweni le yeah doing performances and nasezim ngokulawayo also been to the Seychelles. The response is actually ayoniya jabulisa kakhulu. The night you can call me your babe, give me your love. We don't want no other girl, we don't want no silly games. I'm a hardcore lover.
ngobunzima bempilo kweZimbabwe. Abahlabeleli abaningi beZimbabwe abasecathulayo kwezomculo balubhekisa eMzansi ukuyazama ukugcinezela imculo yabo. Bengafika eGoli badinga imisebenzi ehlukeneyo njengokuthi bathole imali yokubhadala ama-studio ukuthi bagcinezele ke izingoma zabo. UDC laye uziphandela eGoli. Ikameraman ezwa Jesus Banda. Bye bye.
African Queen ingoma ka DC Reggae. Yes, bongeke lo Ezra Jesus Banda osethulele udaba ingqoqo ke ayenze lo DC Reggae. Yes, ligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Uhulumende uthi akusiloqiniso ukuthi imali entsha izethulwa ngenyanga ezayo. Kodwa abazokwenzakala bathi kukhona ukuchaya amanzi. Imizamo yokususa umongameli weMelika uMnumzana Donald Trump esihlalweni ngomthetho weimpeachment iqhubekela phambili. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje asidibaneni njalo ntambama ngo 7:30 kumbe ekuseni njalo ngomvulo ngo 6:30. Igama lami nguChris Gandhi.